So we seek a descend of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuMbindi 2022 uGibbs Dube. Endaweni zethu namhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liyajabula ngokunqoba endaweni eziningi eZimbabwe loba kunabantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
I-Citizens Coalition for Change iyajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwemkhezo lapha koBulawayo.
Ibandla le-ZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho lolu.
I-ZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayewinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Kumanyano we-MGC Alliance ukukhelwa ngumnumzana Douglas Mandulora okephansi kukhetho lwama-by-elections kuthi uzahlolisisa impumela yokhetho lolu.
Sizakuthi-ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi kukhetho olwenziwe izolo ikakhulu emadolobheni. Lihluthunelwe ezinye izigaba libandla le-ZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla le-MDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi lihluthunyelwe libandla le-ZANU-PF isigaba seMtasa South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokhulelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ekayikethule impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukukhokha leziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveze izeki endaweni zokuvota kutshengisa ukuba le-CCC linqobe ezigabeni ezingama-22 wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edayela ephalamende. Le-CCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni wathi le-ZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima kukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote kukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe ebhinga kukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile umnankagwa ebuya, sibone ipolitiburo yonke le-Central Committee yonke sizogcwala ebhinga. Sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali bephiwa befumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa kwenza ukuthi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo abantu abaqotho, abantu abalama principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane benginganciphisani lalomfana esimbona ipho ukufakwa lapha ukuthi wakhona nguye oyikade candidate. I-candidate kuli election bekuyimi lomnankagwa. So engimdlileyo ngumnankagwa
umsekelo webandla lezanu PF umnumzana Munashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kahle ukukhetho lolu.
Uqala kumele sikunanzelele ukuthi i-election le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe. Baxabane babizana bekhiphana eParliament bekhiphana ekhansilini. So izanu PF ithe isiyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu. Okokuqala ukuthi igcine ama-seats lawo ade vele phansi kwezanu PF. Okwesibili ukuthi ithathe amanye ama-seats avele esemabandleni aphikisayo. Okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018. Konke lokho okuthathu kwenzakele.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi.
Hayi, sibonile ukhetho, sihambile sihlangene nabantu sabacela, abanye bavuma abanye bala. Okwaqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo, njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke cela ukuthi abantu basivotele.
Ibandla leMDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora velisela abantu abalivotelayo kwezinye indawo obekulinde amalunga alo. Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma ngabanzi ngokhetho lolu kusasa.
Thina njengebandla leMDC sisacwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections. Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa. Okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumphumela yokhetho. Bese sesithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma labezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla. Kodwa hayi, siyakubona ukuthi kuphumile abantu bakhulumile. Thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili.
Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Phakathi Mkhono uthi kuningi okuvesela ukhetho lolu.
Sibone ukhetho lwama-by election olwenza izolo lukhipha ama-figures achiyaneyo endaweni ezichiyaneyo. Sikakhangela kuma emat south mat north leBulawayo, hayi ama-figures akhona ebengekho kwamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota. Njalo sibone khona ngale amaparty ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election. Sibone i-TCC yi-MDC Alliance ku-2018 ithatha amasithi ayonke akoBulawayo awe-council kanye le-parliamente. Sabona njalo iZanu PF ithatha awayo wonke awe-Mat South. Kodwa sibone njalo iZanu PF iwina e-Vic Falls, lapho abantu abaningi bengakhangelanga, yona ama-ward amabili. Sike khona ngale singene emasingo, sibone njalo i-TCC yayi-MDC Alliance ngo-2018 ithatha ama-wards ayo lawo ayerikolwe ngu Munzora lapho belisana laye.
Dube uphinde wathi sebexoshisa amanye amalungu ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by elections.
Yebo, kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama-proportional provincial councillors. Sakhumbula ukuthi constitution yethu isileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama-councillors kuma-provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni. Ngakho sikhiphile-ke abanye bethu akade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje besebezisebenzelela ezikhwameni lezimuli zabo besapotana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT.
Okuphanye kwephandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ePhalamende uveze ukuba ibandla leZanu PF linqobe eMberenga South, Murewa South, Chiwi South, Cholocho, Mwenezi East naseGugwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Khwekhwe, Mbizo, Phumula neNkulumane. Kube le mpumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by elections loba bekala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla le-Citizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kule election abantu kabaphumanga ukuya vota, abantu bebezihlalele nje ezindlini zabo, kodwa ke angibasoli kangako. Laye uhulumende leveki abakwenzanga kuthiwa yinto engani iyimfihlo, abakwenzanga, abaku-advertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi bawo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho wa 21 wanqotshwa uthi akabi lamazwi usakhokha umoya. Isikhulumi sebandla le-TRPC obulawayo umnumzana Steven Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Yeah, namhla i-Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Kwathi 8 lapho kulo Edwin Ndlovu ithethe. Kwathi 9 lapho kulo Donaldson Mabuto ithethe. Kwathi 12 lapho kulo Lillian Mlilo ithethe. Kwathi 18 lapho kulo Consilia Mlalazi ithethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Kuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ubudlongdlongo lapha lalaphana, ingakhulu eziqindini zemashonaland emigle zekhwekhwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula, abantu bakhankasa njalo sabona ukhetho lusenzakala kungelabudlongdlongo, kungelakutshayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TRPC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-CCC-TRPC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulelo qembu, iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. Izanu iwinile khona, lokho yayivelela kholayo ezindaweni lezo. Ama-by-election abesendaweni eziningi eze-opposition, ngakho i-CCC iwawinile njalo. Izanu yawina kulezo ndawo eyayivelelazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu abasukumanga okuningi besiyavota.
Umfundisi uSaint Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekile esinanzelelayo, kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa, kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuyavota, njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yikuba iVEC iyenze i-mobile blitz le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista uyavota.
Isakhamuzi esihlala ku-Ward 29 esivotileyo umnumzana Evans Njomane uthi kuleyo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Sikhangelele ukuthi i-candidate ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo yethu ka-Ward 21 yonale.
Yes, because ukai lele ngoba indawo yetifile. Sifuna nje kuphela ilungu indawo yethu. Izimoto zakwazi lokuhamba. Izimoto zipakile ngenxa ukuthi mkwasila mgwaqo. So sikhale ukuthi ozangena esincedise. Kukube nochintsho because ufuna.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe ukhetho lolu endaweni ezinengobulawayo. Kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by elections. Abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe. This was Puma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken uthi ele Melika kalifisi ukugenqula uhulumende wakwele Russia. UBlinken wedlule lokhu namhla kulandela okukhulunywe umongameli Joseph Biden wasePoland othi uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho bomba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engane ele Melika isho sewugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le ese-Ukraine. So labantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wohudo kwele-Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amathumi amathathu ababanjwe umkhuhlane lo ensanje lemathini. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiko wenziwe manje ngoba baba mkhulu babelobola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlanhla Mangwendiweni odabuka eNtabazinduna.
Hawu linjani mahlawu ezulu? Sathemba liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine nale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke. Noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo khonapho esithinta indaba zabantu bobolo konke imthimba lakho nxa kulemfa khonapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemisebenzi le. Lakho phezwa lokho nxa kuthiwa hayi kuloko kuculwa ukuthize lakho inkomo ziyangena emsebenzini leyo. Yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo. Kuthi lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okuningi besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo. Abafana bazafunda ukuzinyela, bazafunda okuningi lokho bekhangela inkomo kholaphana egangeni.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Okunye ke ukuhambelana lenkomo.
Ayeke intombazane egcweleyo engafisa ukuthi ilotshole ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezu kwalokho nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esifayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. Inkosikazi le sifika khonale kosebele ayingeni ngesango eliphambili. Inkosikazi izangena khonaphana ezibayeni labo bamthela imquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho. Bebika ukuthi nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obani bani simxhase simkhangele. Yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho khonakho inkomo layo iyawa phela khonaphana ukuthi abantu baxhaswe ngemfa leyo. Kunomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo, uyayibuyisa na. Lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini, kumbe wafohla nje ngesango, kumbe ngxenye umama wamthola egangeni, kumbe ngxenye ubaba hayi kwahamba ngendlela le. Yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso.
Usungagqiba khonapho babandiweni.
Phezu kwalokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso, umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihambe emathunyeni ukuthi liyethatha owenu elamngcwaba nje umnyaka lo ophelileyo limbise ekhaya. Lizambise ekhaya limngenise khonaphana esifayeni enkunzindlyana ukuthi hayi nangwani lengesi. Sesimbisa owethu, sesimfaka khonaphana kulengesi. Yikho ke kuthinta khonokho nxa sesikhangela amasiko ngendlela leyo.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Ndledlama Ngwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko wenzi wemandla elobaba mkhulu babelobola
ukholo lwesiKristu sinolutukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lolu olwanamhlanje, njalo ngiyabingelela abalaleli, ngithokoza ukuba lani namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abaningi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7 iverse inga 9 ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona, ngakho yazi ukuthi iNkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu, uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwano lomusa kubo abamthandayo nabagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane. Siyananzelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina abantu. Nenanzelele ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contracts, ikanti lanxa abantu bechada anhle kuba nezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe. Phezu kokuthi abantu babethembisene sibathembekile, kodwa sibona thina abantu siyafuna ukuthi kube le ncwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hayi ngizayithembeka okweqiniso. Manje uJehova layo lesivumelwano lathi, isivumelwano asibhala ngegazi lakhe langomntana wakhe uJesu. Abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni kumbe emulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona, kumbe yilaba abantu umuntu wayesitshenza ibhizinisi lomunye umuntu, umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka. Ngakho lowo muntu asala umuntu engasathembi muntu, engasathembi lutho. Ikanti-ke uNkulunkulu uthi kithi, nxa kulo muntu ongamthemba nguye uJehova, ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela, uyasixolela. UJehova ulezithembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo. Ingathi sokuqala esiqakathekileyo yukuthi nje wasithanda, wathanda umhlaba lathi wasithanda. Akukuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sonile ngasilahleli kathana, kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo leso kiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ukuthi ngabe ngathembekanga ngabe lumhlaba sowabhubha kodwa inxa ukuthi wethembekile kusithandeni izinto eziningi ezenziwa ngabantu zithaya ndiva kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho lokhu sikufinyelela ngayo uJesu yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu uNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asilethayo ukuthi kayi kubhubhisa umuntu lwalo umuntu omvumayo njengenkosi lomsindisi uNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise akukhulule akwenze ube umuntu omutsha namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizamayo yehlulile uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations imimo esikiyo siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile usithiye sisesigabeni esingcono ngegama likaJesu ngiyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu lakusasa. Okwamanje sike sizwe ezabatsha
kamangu Trimon Mpofu okhulumayo. Ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhodabhoda nje khonapha esigabeni sase-Plumtree kovaka engihlangane khona labatsha ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Ngizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi acahlala phansi acabanga ukuthi babengenza njani ngendlela yemali abakwenzayo bathi babuthanisa imali benjalo belithumba nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli isifiso zabo basebekhulumisana nabazali babo namanye ama-community leaders khonapho asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo baphuma le proposal yabo ke ababekhangeleyo ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo lamajaha ngunanzeleli ukuthi abe sele mali njalo abe sephumelele sokukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uluyanceda yini uhlelo lolu?
Angikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa kungijabulisile ukubona abatsha balengqondo efana nalale kuyathengisela ukuthi bale micabango yokuthi kusiya phambili ngabantu abangaba lama-businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelileyo ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhoda bhoda sihambe sikhulumisana labatsha labanye indlela zenezi ezifana lale iprojekthi engiyibona eyenziwa lapha sibafundise sikhulumisane labo langamanye ama-projekts ahambelana lokulima siyakwazi ukuthi kwezile ezinye indawo ezila manzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-projekthi okulima batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezikuthiwa masinyane ezingangenisa imali ngoba siyakwazi ukuthi kulento eziningi ezilinywayo ezikudimandi.
Utime Mpofu usesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Wezemidlalo, nansi impumelelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleYada 3-0, kwathi eleDynamos linqobe iHarare City 2-0. Kweminye imidlalo, Manika Dams 0, FC Platinum 0, Wawa 1, Kenpon Bullets 3. Herentals 2, Capes United 3, Lake Rhinos 2, Bulawayo Chiefs 1. Singakehlukani sihlobo sike sibone indaba namhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kweleZimbabwe kukhetho olwenziwe izolo. Ibandla le-ZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho lolu. umanyana we-MDC Alliance okhethi kukhetho lwamabhaya elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalekisayo ukhethi kuzo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.